sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election oyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphasi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika, lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo, amapolisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo lapho selayafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity force service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abadingisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho ukudika labantu abasezitritini laba akusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliye sawa. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. Isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kabe yelapha isisu. Hulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu, kodwa isolution ikakula. Siyabonga ukukhuluma i-talk show, utshela sikhuluma nje siwumana khona phayana ePhalamende, akulalo lutho oluphumayo ikudlalisa amazwi sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini yikho kwenza ukuthi kona abafana laba bengaziwa bamelwa bengaphemi iguga bengaphemi iminyo bengaphemi lokho okuthiwa yinja bengaphemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizwa ukuthi kona labo abanatshayo bahambe bethenge utshwala obuhloliweyo laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezistritini abangenamsebenzi ama-form six ama-graduate ungakhuluma isikhiwa labo nohlala bayakutshayela esinye isikhiwo sokuthi awusuzuuphendule kulusizi kakhulu into esisubuhlungu nxa sikhuluma sisezini mina ungibona ngikhuluma sonye le festibone yami owalimala ngakho khona so ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali into le yasonto yokudlala ngayo this generation is a lost generation completely balahlekile abantwana uzakhumbula ukuthi kona ebhayibhilini abantwana be-israyeli besiya ekenan that generation was completely destroyed with a just rock yikho sokwenzeka naba bantwana siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu abanye baba ngamadoctor ababa ngama-engineers ngama-robotics kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga abele nhlahla abaphuma ngaphandle kwelizwe ungakhala abantu abasephandle kwelizwe abantwana amabhuku la abantu abafundileyo so i-solution first i-solution yikunika abantwana umsebenzi second i-solution yikubamba labo abadila ngayo lelo nxa zizimbanje olima izimbanje bubopheni lingabophe abantu abathengisa izimbanje abahodileyo nxa liyiguga lowo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobu aphuma iguga vavani umuntu yena lowo ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayesabisayo ngasoze babojwe so lapha ngazi kumbe siyelaphi imbi laphi sifanele silaphi isiloni yikubona kwami mina konoko engikubonayo ephalamenti sesikhulume sakhuluma but that parliament is a talk show ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sisenze ukukhuluma laphana ngangizwisa ubuhlungu nxa sengikhuluma leyindaba dadewethu
lo ke ngomnumzana Peter Moyo ummeli weSouth Africa edalele ephalamende eHarare obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
Asambeni madoda siyovota
Ukwezokhetho umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalela ephalamende esithi li-commission yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Okuqakathekileyo ngakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iVET is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government yi-election yabantu so ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo so u-right u-chief champion Chamisa nayesithi yena kakuthenjwe abantu babekwazi ngoba nakuthi into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document so kufanele ebantwini into yabantu so right ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonokho okufakwe ngupresident yikho okuvela kwi-ZEC i-ZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo so kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document so akuna sizathu zokuthi kalo ngoba nxa sebesala sekutshengisa ukuthi i-ZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu kodwa kutho ukuthi ukhona esimenzela hatshi abantu beZimbabwe so khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani i-ZEC iyalisephula umthetho nxa isala ukuthi likhiphe nolo kwalo
Izeki yona ihlezi isitsho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo abasitshengise phela kumaesitabuma akucabanga kufihla. Nabe ngafihlile dokha baqale ngogwalo lona lo ukutshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi abasifihli. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kuyalo selesihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithinga lisihle lutho kodwa lina selisihle ugwalo. So babasitshengise ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa ntungamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezane, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki layihambiye lilungisisa. Na isilulungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into abakuma-constituency lama-wadi lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi ukuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe ngangiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Bednikho Bhebhe, ilunga le-CCC njalo wake waba ngummeli wenkayi eNkayi South edalele ePhalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcini sihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalumhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulo mhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumete sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla athiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ubungabuzane obungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umbindo otholakalayo ngesikhathi semithetho nesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi iqise ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi lilokunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athovisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi zimengi kakhulu, azikwaniseki. Lezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu ngambule mkhethweni
ombela eMathebeleland North edalele eParliamente ongwebandla leMGCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane bakancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe
yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezamela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngazokuthi sokubuya ezindabeni zenu zama-position kungazowakhangela omama phansi funa i-50-50 isebenze kuyo ikhasele kuma-political parties ngayikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties umthetho awube khona uzakama-political parties ebekwazi ukuthi nxasofika ezikhundleni nxazakhetha izikhundla omama lawoebeyi-50-50
umphathi ntambo ogatsha walubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo
responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men, but then ama-political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear, there should be no discrimination, there should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcinisihlalo wogatsha lwabomama kubandla lezabu osengowebandla lezanu PF unkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesidlisa
iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphansi singamvotheli sivothele omunye ubaba iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukena manje antsho abomthi ngesisi sikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nendinime lo munye umuntu ongubaba laphansi ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo
amabandla ezombusazwe lawo alophise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesidlisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi ntambo ezomvikela unkosikazi ophamu Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRoslyn Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years ndisemsebenzini onomhle kangako esazisa konke kusihluphayo benginxusa ukuthi ngabe asihawuke kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-elekthini ngisola lawo angafuni ukubamba nabanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakathi womuntu esiyalibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke siyabonga indaba elisisipha zona inabe ngifuna ukubonga kuba kumdenda indlela akhuluma ngayo. Ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe isikhathile abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebelele uqinisile mpela lubaba ukuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonalindi ukuthele ebakrishanti bandisisishona lapha that's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa kwakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha ezishonile ngabathi ngapha amandebele nakabali ngoba uyazi ukuthi vele kufa kwamashona ukuthi azobulala ulimi lesindebele so angazi ukuthi why luba ubuthongo ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafaka kwama-teacher ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalise amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungu-president wabo lowo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza kati kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu babamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophela konke lokho abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophela njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabuka uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kukapresident ukuba bahlukumeza abanye abantu ngicela uNkulunkulu azibona ngathi samandla akhe ngiyabonga
sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka kanti mfowethu nama-ke procedure nje esivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizongulowo ndoda lokathi umalakhe lokho eqhubize ekhohlisa abantu ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe iy'ngane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade one thina sesibadala singakho nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi i-Zanu PF ayikho into eyenzela abantu bangaki abantu mfowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelwa aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeka isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangazi labo siqale ukukhohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhohlisa abantu nje ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni ezanu PF hayi izophuma nakanjani nakwakuko kunganasiphetho yonke into inesiphetho sakho uzowathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokho kuyafana bonke omnankazwa labo hayi into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa abanachoyisi no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe amade kuzoze kulunge ngiyabonga fuka kanti engabe imude kakhulu asixolise lapho mase ngisikhathi sakho kunale ndoda lena lokhu icele ukuthi ibulisa bani bani yothi ngihlanhla wakuphi kugayi icela mfowethu usidlalela abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hayi lowo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani ngapho linjani ngapho hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka kanti amen
siyabonga bayithi siyabonga ukusitudio sethu esikukhalela kakhulu yifezi yothi isisu zamareporta siyabonga ubaba uNkomo one of the reporters yesitudio sethu very safe not taking sides siyabonga kakhulu lokho abanye ingani professionalism sisinindibaliyo kakhulu sibonga uNkomo you are still strong in being safe and reporting to us ukuze thina abalaleli kule yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politician for siyacela
fie bonani sanibonani kwento bakithile njani ngezindawo ngezindawo siyabona nje ugogo labokhulu lababezanu PF labantu sebegugile omnyanga kwavela kula nto enhle abangapha bayenza bagugile labo bantu bakhohlakele kakhulu akuso abantu abangapha bayenza into e-right ngezinzo zabo ezinzi abazenzemantini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akula nto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba bantu but don't talk too much yikho ubona ilizwe liqina likhona ligugudeka lisiya phansi phela ilizwe lakithi alibi lobubelo kambe lizwe bani lingelamali lo lizwe bani lingelamali yalo lo ligugudeka lithona lisiya phansi lizwe lolula yikusela lelo corruption too much kulo uzothatha amaphoyisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali ibuso bani omubi kanjalo abantu bethathe begcwalise emajeli abantu behlupheka kodwa lokokwenziwa ngomnankafu kambe uzothi sikhohlakale uzwenzani into erayini into ekhayeneko omnankafu ayini laba abantu ngeqini zovele sebebhugile la nokuthi embusweni bayalelani bayalela ukwenzani jasi bayalela khona ukubulala abantu bayalela khona ukuhlukumeza abantu bayalela ukusela enye into abayalelayo kade yini abayenzayo engabonakaleni okuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatyazwa umnyaka wonke kathi umsebenzi wabo ngowani wona angithi imali zabantu ezamateka
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe-2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Afrika yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Afrika libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs, umnumzana Jeffrey De Laurentiis, utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeKivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15, inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS-DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abaninginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba, usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department, umnumzana Ned Price, usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS-DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa, elemelika selethe izijeziso inkokheli ye-ISIS-DRC labayiphathisa ngemali. Elemelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela ukwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security, unkosikazi Liz Sherwood Randall, owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobu budlova nsuku zonke. Lo-ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo igama ngu Chris Gande.